uhulumende kakabuyi kithi ephethe amaphepha alotshiweyo ukuthi kahle kahle yena usevume ukuthi enzeni ngendaba leyi eyesifrayi. Lokhu sicine ngolwesihlanu lapho esitele khona ngama-consultant ukuthi uminista uthe yena umongameli welizwe uthe usalungisa idaba lelo kodwa usitshela ukuthi sibuyele emsebenzini esalungi. Amadokotela athe esizwa lokhu athi akula lise olubhaliweyo, uminista ngumuntu esesimazi engumuntu oqamba amanga, njalo nje singabuyela emsebenzini kusukela ngonyaka u-2014 besisayisa kuwo unyaka lonyaka. So sesibona ukuthi siyabe silokhu sithengisa izinto ezingenziwazi, so kathesi sifuna amaphepha abhaliweyo. Kusenjalo namuhla ebareni yakho abademonstrenze okuthiwa yi-demonstration, sahamba emahofisini e-health services board sisiyacela ukubona umkhulu wakhona udokotela u-OL Lengerano wala ukuphuma. Sasuka khonapho-ke sasesidemonstrate-a ebareni yakho yonke kodwa kakulalithi osebenzile nanamuhla.
Kuzaze kube nini liqhubekela phambili ukukhala la umsebenzi nxa uhulumende lokhu engalilaleli?
Esikwaziyo ukuthi uhulumende okokuqala uyafuna ukuyekhiphela amadokotela ukuthi ngedeyi lesi-30 siku-strike namhla siku-26 uzathi useqoshe amadokotela wonke aku-strike umsebenzi. Amadokotela athi wona abakwenze khonokhu yikho abakulindileyo ngoba uhulumende usadlala ngathi bekungangcono siyedinga eminye imisebenzi kulokulinda uhulumende ozabe elethe esiqambela amanga. Okwesibili ukuthi uhulumende kathesi uthi nawo amadokotela aqedile esebenzi eseZimbabwe okumele engene emsebenzini elingama-junior doctors kababuye bezoyenza ama-interview ezibhedlela lezo abafuna ukusebenza kizo, okuyinto engakaze yenzakale. Okwanje ukwenzakala unyaka lonyaka yokuthi amadokotela ayalobela iminisi esitsho ukuthi yena afisa ukusebenzela na, bese kuyaphuma ibisi ebhalwe ibizi likadokotela lesibhedlela afakwe kiso bese kuhanjwa kuyelungisa amaphepha afuna ngalo. Okwama-interview lokhu sikubona kuyindlela yokufuna ukuhlukanisa amadokotela bebethisela ukuthi bazasela umsebenzi bona sebeqedile ukugraduata e-University of Zimbabwe.
Sizwe njalo uhulumende esithi odokotela bebutho bazancedisa ezibhedlela, baphathisa ngokweneleyo yini?
Balutshwani kakhulu njalo iningi labo kabanayo i-experience eyokuthi behambe bekwanisa ukuthi bahamba isibhedlela ngendlela esibanjwa ngaso ngamadokotela amakhulu. Sikhuluma nje amadokotela amakhulu amaningi lawo asebeke izikhathi phansi ngoba namuhla bekuyibo akade bephambili kwale demonstration besithi labo kasabasayi emsebenzini ngoba kuyade kuyibo akade bebambe lawo ma-emergency amalutshwane akade esele. Kule ncwadi evele kwi-department yamadokotela amehlo ay-ophthalmology bebhala besithi labo hhayi sebekhathele ngoba uhulumende katengiseli ukuthi idaba leli ulithatha ngendlela olisinda ngayo, katengiseli ukuthi libe sisinde kibo. So-ke amadokotela lawo amanye amakhulu iningi lawo wathe labo hhayi kabasakwanisi.